Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 10 kumfanduza 2023 ngoGetsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihlelwe satshontshelwa ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizana ukuthi akula president.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhulumisana lomanyano we-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 was held. So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like us. And they also have winners among them.
Ibandla lezanu-PF lithi akulakhetho oluzakwenziwa kwele Zimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Kuvuka umsindo enkundleni yemidlalo olokungqikelana iDynamos leHighlanders. Sathulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhulumisana lomanyano we-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bakhangelele ukuba isadakhi izobancedisa kudaba lwabo lokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Inhlanganiso yesadikhi ye-African Union le-European Union bethula imibiko ethi ukhetho oluqhutshwe kwele Zimbabwe mhlaka 23 Ncwabakazi kalwenziwanga ngemfanelo. Akasizwa uMafa ekhuluma ngabakwenzayo khona manje.
Indaba yethu ibanjwe isadak, yikho labona singayangekhothi ngoba amazwi abuyayo sadak, African Union, European Union lamanye athize bakufaka mhlophe ukuthi ama-elections la awahambanga kuhle, izanu yatshontsha yavoxa. Yikho ke singake nsuku zonke lokhu sitshela abantu ukuthi kwenzakalani ngenxa yokuthi uma ule mfumba awufanelanga utshengise isitha. Iqiniso likuzwile ukuthi sathuma i-delegation yethu yenza ukuthiwa i-diplomatic offensive. I-SADC isist ngakho. Yikho ke mbona ngani thina sifelwe satshontshelwa ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizana ukuthi akula president.
Yes, siyabona baba Mafa ukuthi kuningi kwenziwa libandla leZANU-PF. Siyabona ke ukuthi sokugcotshwe umongameli, sokugcotshwe abasekeli bakhe, kwagcotshwa lamalunga edala lephalamende, akusi-CCC leZANU-PF. Akusayindawo phela konke lokhu. Akunjalo baba Mafa.
IZANU ibamba ngamandla njengoba liyazi ukuthi wonke umuntu oqala ukuyicebisa ukuthi uphambanisile uba yisitha sayo. Sicela abantu bakithi babe nethemba, into le ayisiyo seyaphuma ezandleni zethu ngoba iSADC yiyo efuna ukuthi ama-elections akuSADC ne-Africa ahambe ngendlela. Thina sizalitshela masinyane kodwa iqiniso ikuthi eZimbabwe akula hulumende okhona ngamandlwane. Abantu bangalahlithemba, ngokuhamba kwesikhathi sizatshela uZulu ukuthi kwenziweni, singaphi. Siyabona.
UMnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Dafatswa Mugwadi obephethe uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemimpiko kubandla leZANU-PF.
What challenge is the election anyway? That is literally
a fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice. So there is nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathukhethwa lokutshwa ngefanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Lokho akwenziwa ngababandla aphikisayo akukho sibili kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hathi esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu okwamanje akulakhetho oluzakwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028 Okunye lokhu okukhulunywa ngamakhungakhunga nje asikulandeli thina lokho silandela imithetho yelizwe lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa nami ngikhetho ukuba lilunga ledala lephalamende pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo okwamanje selidumele edlula
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones. So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take the oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done and dusted. It was concluded, and nothing stops continuity.
Lo ngumnumzana Tafaso Mugwadi obephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwemimpiko kubandla leZANU-PF. Kusenjalo osanda kukhethwa ukuba ngusenator esabelweni seMathebeleland South unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi uzasebenzela uZulu.
Ngingakabaphatheli lutho abantu bakithi ngithanda ukubabonga ukuthi siphume emlonyeni wesilwane abantu bemasouth bafaka uvo lwabo ilizwi labo bakhetha abantu ababafunayo yize sisitsho siphinda futhi ukuthi ukhetho lolu belungekho free lungekho fair sitsho ukuthi sivote nzima sikhampeyine nzima kusiya ngami ngasikhuluma nje imzingwane silayo igwanda south silayo insiza south silayo lebulilima kodwa okungasenani engikuthembisa abantu emathebeleleni south imathebeleleni yonke ejikelele yikuthi nginelizwi labo lapho engiyakhona eHarare abakuthembe lokho ukuthi ngizabamela ngizabakhulumela ezintweni eziningi ezihlupha imathebeleleni south ngilokukholwa ukuthi abantu bamathebeleleni abantu bamathebeleleni jikelele bayazibona ukuthi elizweni leZimbabwe bazinto endani abangabantu abanganakwa ngumuntu kodwa kathesi sebelomuntu wabo abangamthuma loba yinini abayomelwa bayokhulunyelwa okumele kubuye emathebeleleni sizaqinisekisa ukuthi kuyabuya emathebeleleni
singathi-ke okukhangele kakhulu ukuthi uzabakhulumela ngakho njalo ubamele ngakho kungabe kuyini
mina njengomuntu ohlala ekhaya Enyangunanzele ukuthi sikhohlakele thina kulo sikhumbulayo. Basikhumbula kuphela mzukana kungama-election. Bezosiphathela lokhu lalokhu kungama-chickenini okungasisi ndawo. Kodwa sesikhuluma ngenguquko. Inguquko ebambekayo esiyibonayo asiyiboni. Silethemba lokuthi abamele abesibathumileyo njengemathebeleni south abamele ibandla le-Citizens Coalition for Change bazayinetha inguquko leyo. Ngokuqinisekisa ukuthi nabamba amahofisi abamba ama-ministry nxa ngabe ngumgwaqo omele ukuya emathebeleni ndikawubuke nangempela nalokhu kunje imathebeleni eningi asilazulu thina sifuna amadamu bemaningi kunamanzi ikakhulu siyakhala futhi ngamanzi emakhaya lapho phinde sikhale futhi ngokuthi kunje bayafika abembayo besenda igolide lethu emakhaya ethu lapha singatholi lutho thina njengabahlale njengalangesigaba ngisisa khona lapho ukuthi igolideleli elongiwe egwanda elongiwe efilabhusi elongiwe amatobo elongiwe eplumtree libhenefithe abantu banapha abantu banapha bathole izuzu kikho mangabe umsebenzi kumbe igold claim nawe bene claim ungumuntu waleso sigaba sifuna ukuchinja izinto ezindala ukuthi siyazimela simela abantu bakithi ngoba ngiyabona ukuthi imizwi lemathebeleleni alikafiki eParliament akekho umuntu okhuluma ngemathebeleleni kakhulu
unkosazana nonhlanhla mlotshwa ngusenator wesabelo semathebeleleni south besixoxa laye esemadobho Sihangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebesedlula inkulungwane ezimbili 2000 abantu ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba weMorocco izolo. Inkokheli yeGroup of 20 isanda kugqiba umhlangano wayo omkhulu lapho ethethe khona isinqumo sokuthi kumele kulungiswe udaba lokuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine nele-Russia. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko esenzi omanje. Lobaba mkhulu
namasiko. Namhlanje sikhangela ukuhambelana lomgubho wenkosi umzilikazi kwamajobana. Sikesaxoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ngeviki ephelileyo esithi baya khona ngale ke emhlahlandlela. Sebevela khona emhlahlandlela. Sikesizwe ukuthi bathini namhlanje. Baba kwaMathe siyawamukela kuhlelo kwabo.
Ngibingelele kusizwe sonkana jikelele kumagumbi amanomhlaba ngibingelele kuwe msakazi ngidlulisa ukubonga kakhulu kusizwe sonke ngomsebenzi esiwenzileyo sawuqala waba nesiphetho kwangakabi nokudoniselana nokuhilizisana lokhu ngiyakubonga kakhulu kuZulu omnyama wonke ngithi siyabonga Zulu ngithokaza omuhle kusebenzekile njengoba kade kungumkhosi womkhosi wenkosi umzilikazi umqalo wesizwe lesi sibizwa kuthiwa ngumthakazi namhlanje
abantu gwabakalilanda sebekwazi na ukuthi kwini khona okele kwenzayo
ekuqaleni abantu babengayizwisisi le nto becabanga ukuthi mhlawumbe kungabe kuyipolitiki kungabe mhlawumbe sifuna ukuthatha le nto kuthiwa yi-advantage ngolwasemzini kodwa esikunanzelelayo ngokuthi uZulu nje komthakazi sekuzwisisa namhlanje ngoba umuntu ngeke akuzwisise ngolwango lwani ngesikhathi esifanayo kodwa uZulu sekuzwisisa ukuthi hayi lento leya kusiyipolitiki kuyisinto sakwethu bekumnandi ke kuqalelwe ke imatch njengoba sasishilo iqalelwe eMachobana yashaya yaze yayofika egcekeni lencwala lapho kutholakala khona ukuthi inkosi loBhengula yayithi umiphakimpi yayiphakela ume ngithi imayile parade ngolwasemzini lapho kokuparathelwa khona amabutho noma makunomsebenzi wesizwe ngoba kwakusenziwa lento ukuthiwa ikulima kube nesivuno sakuqala esikhandiswe enkosini sikubone kubaluleke kakhulu ukuthi siyogoqa kuleyana ndawo sidlule sibika ukuthi sesesiya komkhulu emhlahlandlela sesesiya khumbula inkosi yethu engumdabulo wesizwe ke imatshi isuke yaqonda lapho kusuka lapho ke ngoba besihamba si bika kumakhosi wonke abusa lelizwe sabheka esithombeni sikababa uDr. Joshua Mqabulo Nkomo sakhona lapho ke sesingena ke umgwaqo lobizwa kuthiwa ngusoloboy bekumnyama ju abantu ukukhomba khona ukuthi abantu baluthakazelela lolu suku sayofika endaweni lapho ke amabhasi bethutha khona uZulu sisiya emhlahlandlela eMatopo
kuyini okwenzakale khona ngale emhlahlandlela
kube mnandike kakhulu ngoba azange saba nempazamo kuhulumeni esingasho ukuthi usiphazamisile siwelgame kahle amapholisa sasebenza nawo kahle kwaba kuhle yebo sithe sisuka lapho ke esitholo silubhekisa ke emhlahlandlela amabhasi ebheka khona lapho ke kufike khona kwaba nzima izinyosi zenkosi zikhumbula amakhosi wonke adlula kulomhlaba engagoqela ilembe lecamanye amalembe ukukhaliphi nodume ehlezi kamenzi ilembe ushaka kasihlayeki inyosi zahaya ke lawo makhosi zahaya ke inkosi umzilikazi ukhumbula ukuthi lesi sizwe esikhona manje isizwe kuthiwa ngamaNdebele awukwazi ukuthi mhlawumbe ungakhuluma ngaso ungafakanga inkosi ushaka ngoba ukuze sibe khona namhlanje lesi sizwe kuyukuthi sisuka emthonjeni kwenkosi uShaka. Lokho bekusenza ukuthi inyosi zibonge zihaye inkosi uShaka, zihaye inkosi uMzilikazi. Wadliwa lapho inyama, sibonge kakhulu izinduna bezikhona, obaba uMathema, obaba uMachazi ngale likhenzi izinduna odakamela, zonke nje izinduna bezikhona ezesizwe senkosi uMzilikazi. Iphila inkomo, kudliwa inyama, kanjalo nje bekumnandi kakhulu, kusebenzeke kahle kakhulu saze sayaphetha.
Okunye ke Mvukamandi,
esesokufisa ke manje ukuthi singoZulu uhulumeni alidikleye lolu suku olubizwa kuthiwa yi-King Mzilikazi Day Heritage. Esifisa ukuthi sisazozama ngempela ukuthi sixoxisane nayo uhulumeni, ngoba la ngicabanga ukuthi sekuzwisisa ukuthi into le akusiyipolitiki, kodwa kulusiko lwethu lina thina abantu besiNdebeleni esifisa ukuthi kube uyaludeclare lolu suku. Sizazama ngamandla wonke ukuthi mhlawumbe umnyaka ozayo kube soluzwakele ilizwi lethu, lesicelo sethu uhulumeni ukuthi kube lusuku olungaba iholiday ukuthi wonke umuntu akhona ukuyabungaza inkosi uMzilikazi. Enginanzeleleyo futhi nje, mangisuka le emhlahlandlela, mangingena lapha ngihamba edolobheni njikajika, bengibona bonke abantu bavunulile, okhomba khona ukuthi sebezwisisa ukuthi sokuyi-heritage day, sokuwumkhosi inkosi uMzilikazi. Noma ubuhambile emhlahlandlela bungayanga, kodwa sokwazi ukuthi uma uvuka ekuseni ngalolu suku sokufanele ukuthi ugqoke ezesintu, ukhomba khona ukuthi uyakhumbula umbumbi wenkosi uMzilikazi.
Namhla besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mate, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele Gomo.
Abahlakaniphileyo bathi ikusasa ngeyentsha. Mina ngakubona sokufanele ukuthi hayi.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useMispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala kwabaseRoma ichapter ka-5 iverse ka-5 lithi lona ilizwi lenkosi, lethemba kalidanisi ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhliziyweni zethu ngomoya oyingcwele esimphiweyo. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli bami namhlanje ngendaba yethemba. Kulula kakhulu ukudangala, lokudana, lokulahlekelwa lithemba ngenxa yokuthi lindaba yethemba abantu abaningi babeka ithemba labo phezu komuntu, kumbe babeka ithemba labo phezu kwezinto bona abalamandla okuba bazenze. Abanye abantu ithemba labo liyabe liqinile ngenxa yokuthi umuntu esithi hayi ngilamandla okusebenza, ngakho ngithemba amandla ami. Kumbe abanye umuntu uyabe ethembe inotho alayo. Kanti lapha namhlanje ngifuna ukuthi sithatheni ithemba lethu silibeke phezu kukaNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuba abaningi sokusele inyanga ezinlutshana ukuba lomnyaka uphele. Kulula kakhulu ukuthi udangale usucabanga ukuthi ubukambe lomnyaka oka-2023 usuphelile, ngingenzi izinto eziningi ade ngifisa ukuba ngizenze. Ngakho-ke ungalahla ithemba usucabanga ukuthi umnyaka usuphelile, ngiye ngakukwanisa ukwenza lezo zinto. Kutho ukuthi lapha ithemba lakho ubulibeke phezu kwamandla akho, ubulibeke njalo phezu kokuthi ngisesenesikhathi esingaka. Mina namhlanje bengifuna ukuthi ithemba lethu lonke silithathe silibeke kuJesu. Manje uJesu kasebenzi ngokuthi thina siphethene ezandleni zethu ukuba sinemnotho omngakanani, kumbe ukuba silezinto ezinjani ezenza kube lula ukuba-ke siphuthe lokho esifisa ukukwenza. Njalo uJesu nxa sibeka ithemba lethu phezu kwakhe, nguye-ke umnini mandla wonke, nguye owadala izulu nomhlaba. UNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ngolizwi, uJesu uyilizwi likaNkulunkulu. Njalo-ke ithemba lethu leli engikhuluma ngalo namhlanje lithemba lokholo, ayisosifihlo. abanye abantu baye bekhangela isifiso zabo ngoba nxa uJesu ngekho phakathi kwento leyo ithembayo kuba isifiso nje singaphelele emoyeni kodwa nxa ithemba lethu leyame phezu kwedwala elinguJesu Kristu alibi isifiso kodwa liba lithemba lokholo olungaba lempumela esiza kuyibona lokhu ke kumele kusinike ithemba elinengi kakhulu njalo ke kusikhuthaze ukuba nxa ithemba lethu likuJesu njalo ithemba lethu liyabe lime kuJesu njani lime kuJesu lime ezini lenkosi akutsho ukuthi izinto esimele sizithembe ngokholo kumele kube izithembiso zikaNkulunkulu eziphakathi kwelizwi lakhe uNkulunkulu sinika izithembiso ezinengi singabantu siyilizwe nje leZimbabwe sihlezi phezu kwezithembiso zikaNkulunkulu uNkulunkulu yena uba nendlela aziveza ngayo aziphuthisa ngazo lezo zithembiso abanye abantu babefisa ukuthi ngabe uNkulunkulu bambamba isandla bamtshengisa ukuthi enze njani manje unguNkulunkulu yena uphuthisa izinto ngendlela yakhe engekwezinye isikhathi ngathi nasiyikhangele singacabanga ukuthi manje ngabe uNkulunkulu wenze so kumbe ngabe ukwenze ngalesi sikhathi kumbe ngabe ukwenze ngalindlela uNkulunkulu ngakho kumele simnike ithuba lokuba asebenze ngendlela yakhe
Akuyiphethe mfundisi
Baba sesithandazela wonke umuntu olaleleyo ongabe lahlekelwe lithemba ukuba ziveze kithi ziveze ukuba wena ungumnini mandla wonke ziveze njalo elizweni lakithi ukuba wena uNkulunkulu awehlulwa yilutho ngegama likaJesu siyathandaza Amen iNkosi libusise njalo lithini
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Siyabonga untungamile inkomo kwezabatha uTabo kaNcube uxoxa lompendulo Ncube okhethwe ukuba ngukansila kaWard 17 esigabeni seMangwe uNcube ukubandlale zaphu
abahlakaniphileyo bathi ikusasa ngeyentsha mina ngakubona sokufanele ukuthi hayi sengisesigabeni esokuthi khona ngikwanise nami ukuthi ningene for ukukampaigna ukuba ngukansela ngoba umuntu akangeke aqale ukufunda esekhulile uqala ukufunda esasemncane akhulele entweni yona leyo ayifundayo ukuze lapho ma kwenzakala khona amaphutha akwanise ukuthi abadala bekwanise ukumfundisa
ngesikhathi ukhankasela ukuthi uvotelwe ukuba ngukansela yiziphi izinto ongathi usifundile okulolu khetho olusanda kwedlula
ngifunde okunenga kakhulu okwaqala kuyikuthi umuntu evele engumuntu ngabantu umuntu kazikhethe umuntu ukhethwa ngabantu njalo umuntu mayesebenza usebenzela abantu kazisebenzeli yena nemuli yakhe usebenzela abantu umuntu kumele abe nesineke ebantwini njalo masiphila singaba sizakhamizi zaseZimbabwe siyazi ukuthi abomakhelane bethu nabo bayiZimbabwe singakhathalekile ukuthi umuntu ungumhlobo bani uyindebele o ulishona o ulikhiwa sonke singabantu baseZimbabwe njengoba leli lizwe lakhululwa ngabantu ababefisa ukuthi iZimbabwe ibe nokuthula ngoba masilandelela ihistory eyakudala sinenzelela ukuthi umuntu onsundu wayencindezelwe ngakho sesilithethe leli lizwe sekukuhle ukuthi khona siphilisane siphilisane kahle singabantu abansundu kungabi nodlame
njengokhansela osegcotshiwe yiziphi izinto eziqakathekileyo endaweni yakho okhangelela ukuthi ube uzilungisisa
izinto ezigqakathekileyo engikhangelele ukuthi sincedisane nezakhamizi siziyenze kugoqela i-primary school eyaseNew Dam kuward 17 kugoqela amadamu adubukayo kuward 17 yonke kugoqela njalo le ndawo eyokufundela engaphezulu i-high school, ukuthi abantwana mabe behleli emakhaya bengahambi imango emide belanda izikolo, ngoba manginanzelela abantwana abantu.
Yelo ke umnumzana Mpendulo Ncube okhethwe ukuba ngukansela kuward 17 esigabeni semango, bexoxa lapho ke lo Tabo kaNcube weStudio 7. Wezemidlalo, ubudlwangudlwangu buphazamise umdlalo ophakathi kweqembu leDynamos lele Highlanders enkundleni yeBarberville Stadium namhla emini, kubika uJoseph Njanji.
Aqula vela umhlanganiso wezibalisela iFederation of International Football Association iFIFA, Confederation of African Football iCAF kanye leCouncil of Southern Africa Football Associations iCOSAFA akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazulule ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba ingxenye yalezi nhlanganiso ezibonwa ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana ukuza kwenzakala.
Ukuthi babe bazolungisa izinto ngendobo zezilumi esingadlali i-social that abafana bethu kwanza ukuya emazweni lasikwanza uparticipate out of the country na singabama-champion ngoba kanti sekuyathisiyele ndingani ngatata.
Intatha ezindaba yezemidlalo uNation Gokwerela laye uthi kuhle ukuthi labo abavela kwinhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekani emdlalweni wenguqu kwele Zimbabwe.
Bazathola iqiniso elokwenzakalayo kulokuthi bebebesizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuzi, kodwa nxa besebebe ku-ground so bazabona labo ezinye izinto ezenzakalayo and kuzayenza mhlawumbe bebe le nto ebambekayo.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSthombaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lo mdlalo wenguqu elizweni.
I-FIFA angisoze ngitshayinja ngifihle umphini sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangabepolitics nje ngoba abantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini, ama stakeholders ukuthi bakuzwa njani, bakubona njani, yini ebuhlungu abayizwayo ngokwenzakalayo emdlalweni wakithi wenguqu, hathi ukuthi bebuye vele bezisela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho. Lalela abantu ku-society yabo ukuthi bahlushwa yini, njalo balesifiso sokuthi yini engatshintsha ukwenzela ukuthi kube le ngqubela phambili. So siyathemba iFIFA izaziletha phansi ingasiphakamisa ukuthi yona umdlalo wenguqu ayilaleli muntu, iyazilalela yona, yenze yona ekucabangayo.
Wayengumdlali wenguqu uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana kukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube le ngqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliftwe so that there is kube unity among soccer people and the leaders, not to be greedy, because the cities are under greedy local phone kupuma emgudleni local phone bonke they want to be there.
Amaqula lawa aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni ukuze kuxazulule udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi ilizwe leZimbabwe limise.
Yes, aqolisa lapho ke sifake itape engasiyo khonoko ezakaleke eBF kube lobudlwangudlwangu omangalisayo. But with Dynamos le Highlanders awusaphelanga umdlalo lwana wenguqu obuphakathi kwamaqembu lawa, ngoba besithi ke uNompembe uAlan Baswi uyekele umdlalo waqhubekela phambili kulabantu beHighlanders kade belinyaziwe belele phansi, njalo becabanga abantu beHighlanders ukuthi bazathola umbeko kodwa kusahamba kanjalo. Isiphathamandla seHighlanders uRonald Moyo ebengadopha ucingo ezama ukukhuluma laye. Umsekeli weqembu leDynamos uKaren Mataga uthi basuke baphaphatheka indawo yonke ngoba sokusinzima eBF amapholisa lawa athi abophe abantu abathize abambalwa kulandela khonokho okwenzakale eBarberville Stadium. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisa uKip Stube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.